uphumelele ngoba ungakhangela ama businesses they listened to what uJulius Malema le EFF advised them to do ukuthi bevale ngoba kulokutshengisela okukhulu okokuthi kuzamisa ilizwe and kwenzakele sibonile sibili EFF igcwele yonke indawo and as thina esikutshoyo ukuthi EFF ayisiyo nto yeSouth Africa kuphela yinto yeAfrika jikelele kule EFF eZimbabwe kule EFF eMalawi le EFF eLesotho kule EFF eSwaziland le EFF eNamibia kule EFF eLiberia le EFF eMalawi kule EFF indawo yonke nje so hayi silithabile kakhulu ngokuphumelela owenzekele ukujengisela eLokhuzen eSouth Africa very very excited
siyabona ukubana izikhalazo zabo ziphose zihambelane lezikhalazo zikaZulu eZimbabwe ukusilela kwamandla kagetsi lokunye okunjalo ubona ungani ukujengisela okwenziwe eSouth Africa kungenzakala yini eZimbabwe kuphumelele ngezinga elifanayo
ye isituation yeZimbabwe leSouth Africa phose iyahambelana njoba likwazi ukuthi thina EFF sibeliever kubodaless Africa thina ama problems awe Africa nje afanana indawo zonke nje jikelele Africa utshengisela lokho kwenzakala eSouth Africa so kungenzakala eZimbabwe ngoba yebo ye igetsi alikho imsebenzi ayikho and kune problem yokuthi vele i-corruption inengi kakhulu eZimbabwe i-corruption yinto okufuze silwe layo sibili kube yinto okufuze ukuthi sikhangelisise le-education free quality education yinto okufuze ukuthi engabe abantu bayithola for free so kungenzakala kodwa ama-shutdowns esifike sawabona eZimbabwe ama-shutdowns alethi ngama-political parties esithi ama-imperialist forces ama-parties angasebenzeli iZimbabwe but asebenzela amanye amazwe ama-parties angekho very much interested in changing impilo zabantu kodwa utshintsha impilo zabo lokuthi bebe besenzela amanye amazwe anjabo America labo Britain kodwa kungani bona bayenzela abantu beseZimbabwe so nxa kuyukuthi it's a genuine conversation le government in place ukuthi abantu betshengisele ukuze betshengise i-government ukuthi hayi we are not happy with this so sokungenzakala kodwa ukwenzakala kwakhona ayisikho lokho esike sakubona eZimbabwe thina njenge-EFF we are very clear ukuthi nxa singakwenza khonokho kuyabe kufuze ukuthi siyenze khonokho i-notice sibe able to get that go ahead from the police ukuze bebekwazi ukuthi sizame kungashuwa njani ukuthi we protect impilo zabantu we protect the property but at the same time we ensure ukuthi our voice ahead ukuthi i conversation le government izwakale.